Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani sulukandaba mthakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 23 mpalakazi 2019 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi kodwa inengi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho welizwe
wakathethi vele singathi thini ikhisimusi izadiwa mhlawumbe laba megaba lendiva egoli kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho.
Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5,000 bevela kumabandla ezombusazwe achiyeneyo bebecupha mgano munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emabolene esigabeni se-Lower Gweru lapho iqembu le-Dynamo selincikilane khona lele T1 izolo.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP ngathi mina ngu-MP womuntu wonke. Asibamba nenini Dynamo singayibonga kakhulu ibuye all the way from Harare ngibonga ubaba Mario tibabuye bonke ibhodi ye Dynamo
kodwa kulabanye abathi kefu le Unity Day libakhumbuza okuthunuka inhliziyo zabo
ukukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi ngibona into ilanga leni lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emandebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi kube lilanga lekhisimusi kodwa inenge lithi le kuza kuba ikhisimusi embi kakhulu ukwedlula wonke solokhu lizwe lathola umbuso okhululekileyo. Ukudla lenye impahla emqoka empilweni kaZulu intengo isiqanse okwesabekayo njalo okunye vele akusabonakali ezitolo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi ukuze sizwe ukuthi ilanga lekhisimusi liza kuba linjani lonyaka.
Okwalonyaka kunzima kakhulu esingakusho ukuthi thina lapha eZimbabwe ikhisimusi asoke siyidlale ngoba imali yakhona khathesi abantu sebeqasile ulala ema-bank usiyalayinela i-cash uzaphiwa 200 bond engasoke vele ithenge ngitsho lutho ngoba thesi nxa sikhuluma irayisi 2 kg eyodwa iyi-45 bond. So okwakathesi vele asingeke sithi khona ikhisimusi siyalungiselela. Into enginanzelelayo esiyenzayo njengabazali lapha ikakhulu koBulawayo amabhuku yiwo abantu ade siwadobe sesilungiselele ukuthi khona izikolo zivula. Okwekhisimusi leli kuzabe kulilanga nje elifanana lamanye amalanga. Asiye ukuthi lo kind wawudala ukuthi maybe sizathenga lokho grocery sidle abantwana labo sibacecisi. Akusoke kwenzakala okwakathesi. Okwakathesi vele sigcina ukuthenga i-stationery for umnyaka ozayo ngoba izinto zinzima and yasesayo lokuthi nangomnyaka ozayo intengo zasezikhwelile. Sikhuluma kunje amafizi akhwelile and aqanise ngemali esingayenelisiyo. So ukuthi sikhanye sithabele usuku lolo lulodwa kunzima kakhulu ngesimo lesesikhona lapha eZimbabwe. So okwakathesi vele singathi thini ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba megaba lendiva egoli kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi langayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho. Ngazi uhambe uyayithatha laphana ebhanga vele uphuma lephe babheke yodwa kuphela ungathenganga lutho. So esingakutsho nje ukuthi khona lonyaka vele akula khisimusi esizayidlala kuyabe kufanana lamanye wonke amalanga.
Manje bona abantwana libatshelani ukuthi leli lilanga lekhisimusi kodwa asenelisi bayakuzwisisa yini nxa libachasisele?
Abantwana uthi bakuzwisisa ukuthi khona hayi imali azeneli kunzima kakhulu ukuthi bakuzwisise kodwa akula ngenye indlela ngaphandle ukuthi batshele ukuthi khona anti yabona thesi ngimthengele lokhu okwesikolo. So khathesi yikho okuqakathekileyo okwekhisimusi sizathi sikwenza ngokuya kwesikhathi ngoba akula ngenye indlela la ngaze kuyabe kunzima sibili kunzima ukuthi khona baze bakubazwisise ngoba time yasongani mhlawumbe sekela ngoba singafuni kodwa nje labo siyabatshela ukuthi hayi liyabona lanithi umumo unjani. So sicela lisibekezelele okwakathesi ukuthenga vele into zesikolo ngoba sikhathi esingakhangela iCDA lapha eZimbabwe laba beEarly Childhood Development abantwana abahamba belabo 4 years istationery sabo siyadura because bala ungamabhuku abakusebenzisayo sikhathi ebookshop yabo ukuthenga nge-$80 elilodwa ibhuku kumele asebenzise about 8 books so imali yakho na biningi kakhulu so siyazama ukuthi sikhulumisane la ukuthi hayi nguthengile lokho yabo la lokho uncenga ukuthi hayi mntana nami nguthengile lokho kwesikolo okwekhisimusi zakhe sikubone ngoba kunzima kakhulu ngoba nxa singathi mhlawumbe senze okwelanga lona leli elilodwa vele akusuke ukusikise ngabe sezula izikolo siyabe sesikhala ukunjade sifakelwe ama-message ezikolo besithi khona sibuye for ama-fees ama-top-up so vele ukunzima kakhulu ukuthi khona sikhangele lilanga lelikhisimusi khathi esisiyayenza khona lokho kwesikolo langaze kuyengabe bejabulile abantwana kodwa hhayi sizaqakathekiswa kwesikolo ikhisimusi sizabe sikhangele khona lokho sizaphoma ukwenza nje khona lokho okuncane but vele ukunzima kakhulu namhla i-2 kg ye-chicken i-129 so vele kunzima kakhulu ngoba uyakhanthi ngelanga lona lelo engxenye lizabe lizayidla but kodwa vele imali yakhona ayibambeki kunzima kakhulu.
Lo ke ngunkosikazi Duduzile Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Thina be-Studio 7 abathi uTrack Service Jeremiah.
Lo Chris Gandhi.
Nami uSithandekile Mhlanga.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokumanyana ele Unity Day kulandela ukulobelana isivumelwano se Unity Accord phakathi kwamnumzana Robert Mugabe oyekhokhela ibandla lezanu PF lo mnumzana Joshua Nkomo wayengumkhokheli webandla le-PF ZAPU ngomnyaka ka-1987. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5,000, bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo bebesemcimbini wokuthakazelela leli langa elikhefu le-Unity esigabeni se-Lower Gweru izolo. Wona ke kungumcimbi obuqoqwe lilunga ledale lePhalamende elimele iVungu constituency umnumzana Omega Sibanda owebandla leZanu PF. Okuningi sikuzweni kuntatheli indaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda eseGweru.
Abantu abaningi bajabule kakhulu ukubona iqembu lenguqu elikhulu eZimbabwe yeleDynamos lidlalela ebhuqwini lomaboleni leqembu leTel 1 okuyinto ebamangalise kakhulu. Umnumzana Omega Sibanda umeli wevungu ephalamende uchaza ngomcimbi lo oqakathekisa ukubambana nokusebenzelana ndawonye kwabantu.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengoMP ngathi mina ngumP womuntu wonke. Azibamba nenini Dynamos ngiyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare ngibonga ubaba Marriott babuye bonke ibhodi ye Dynamos ngibonga abantu bangapha osabhuku bonke basebenzi iziduna zonke zikhokhelwe ngusogwala nke zonke inhlangothi bonke wonke amaphathi abelapha ngibonge kakhulu.
Umnumzana Benjamin Mbalawe Ward 7 ungukhansila webandla eliphikisayo le-MDC la ebesemcimbini lo njalo uthi usebenza kahlelo MP wakhe kuloba nje MP wakhe engwezanu PF.
Ubizile abantu bonke wathi bangakhethi umhlobo njalo wakhuluma ukuthi nzazama ukuthi mbise le-Highlanders le-Dynamos ukuthi izozama ukubambanisa abantu ukuthi abantu babe yinto yini. Bona labo bantu ababili abayibo bezini today bekhona uNkomo nomgaba abasekho. So bachiya bathi langa leli hlalele kwelikhona so yikubona silapha size kuyimide.
Unkosazana Shilamu Derere lilunga lebandla leZanu PF yena ke ujabule wamagama ngosuku lolo.
Isuke esigabeni sakosuku neng village ilanda ilanga le Unity Day ukubambana kwabantu bonke eZimbabwe. So lapha ngifunde into eziningi akukhethi party kufuneka wonke umuntu uthi abela ngiyathaba ngoba sibe sibaningi hlangane labo babompala ithabe lokubona oPhilip Chiyangwa engangibazela emaredweni nokuma TV namhlanje babone live
labe bandla leMDC bebekhona bethakazelela usuku lweUnity Day. Unkosazana Fortune Biba ngomunye wabo.
Sikholise kakhulu ngeUnity le kade khona mina kodwa ngingwebandla leMDC kodwa zange sike sokubale konke lokhu futhi thina singabali phi bandla sizama ukuthi sithuthukise ini ilizwe ukuthi sibambane. Ukubambana kuqhakathekile njalo i-development iqhakathekile ukudlula konke.
Unkosana Thandai Mhlanga uthi ukubambana kuyinto eqhakathekileyo.
Thandai Mhlanga owezani PF Ward 7 isigabeni sako Phihli esentweni. Ngilapha emaboleni sizengelanga le unity day. Nokujabula kakhulu ukubana sihlangene. Hayi kutshengisa ukuthi abantu balokubambana ngoba kulokuthula kulaku kokozela ukukhona abantu balalela ukukhona silabantu abaningi abakhona abasevakashela abavela endaweni ezehlukeneyo sibambene hayi kuhle sibili ndokujabula okukhulu.
Ngemva kokudla kuthe selimathunzi kwaba lo mdlalo we-Dynamos le-Tel 1. Mnumzana Raman Kumbo ngumqeqeshi weqembu le-Tel 1.
So as Tel 1 that is full udlala iphathi yethu because igwero ntobona ngeyethu la and sifuna ukugenerate support yethu lathi ngapha egwero. So just need to say that kulaba yes tell one. Onto na lapha phela I tell one yekwela. So lapho kuthi labo bebele bora ku Premier League ukuthi belungela nje mele be support team yabo phela. So ababuye bezo support tell one. Uzabona ukuthi lathi wathi bebuye ama team amakhulu ngokwaye le ndazo Dynamos o Capes babebuya lapha bezo babalele I privilege yokungena ba ama big games. Ngoba I team yabo yala phekwe.
Umdlalo wenguqu odumleye owakwadlala I Highlanders u Joel Luphahla. Uthi ukubisa amaqembu enguqu amakhulu emakhaya kuyanceda ukuthuthukisa umdlalo kwabasakhulayo abahlala khona.
Ama games la aqhakathekile kakhulu umsakazi wami because you never know who you are going to unearth. Because I think kulama rough diamonds emakhaya uyabona ukuthi i-talent is there. Nami nginje ngatholakala echolojo ngathi i-Islanders besihambela manje besiyathengisa izinto zabo babesithengisa baze bethole ichance ukuthi babukele ibhola basebembona. So these are the kind of games that we want to, you know, give to the people kuma-rural areas.
Iningi labantu kulesi sigaba bathi abakwenzelwe ngu-MP wabo abasoze bafa bakukhohlwa. Bathi badle, basutha, bagida, babukela umdlalo wenguqu lapho iqembu le-Tel 1, the Wafer Boys, linqobele Dynamos Dimbare 4-3 kuma-penalty shootouts. Lathatha inkezo ye-Unity Cup. Ngimele Studio 7 emaboneni lowakweru, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Kodwa abanye bathi ikhefu le-Unity Day alibakhumbuzi ukumanyana kodwa libavusela ukudabuka kwenhliziyo zabo. Sixoxe lomunye wabo otsho njalo umnumzana Ernest Mlandu Moyo oyayisibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko.
Kanti ukhuluma lo muntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi. Ngibona leli langa kini litsho ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emaNdebeleni. Kimi litsho ukukhulu kakhulu lokuhlonipha abaningi bethu abadlulayo. Kakukho okunye likukhuluma ngaphandle kwakho lokho okuphele engikukhumbulayo ngoba nxa wabulawe labantu lawa wasila kulowo mbucazwe seliqeda ukukhipha amakhiwa kuyahlupha kabo ukuthi kukhumbule kuye kuphela.
Ye kodwa ke sizwe bona abanye laba abasembusweni abasalayo babe bekubandla le PF Zapu kodwa basala kuzanu PF. Ungathini wena ngalokho ukuthi kulokho kule Zapu yini kuzanu PF?
Yeah, kuliqiniso ukuthi kulabantu abasalayo langasikhathi sempi phela. Kukhona abantu ababevele bengisasifiti ngoChombe bese sokusela oChombe bodwa kuzanu PF. Ngokuthi nxa sikhumbula leli langa sibakhangele bephakathi nxa ngawuxoxa labo bathi bona kathi la bantu bazifuna ukubavusa yini abantu be-Gugrawn anti yezi ngoqi yangikhona umuntu esowotha umlilo wesela wahle wabalisela nangkwakhe. So labo bantu thina sibona ingani besele ngale bavele kabakho lahle bajoyina bo labo bantu ababesibulala. So labo bangababulali ngokufana labo labo bantu ababesibulala.
Kodwa labo abasukayo kuzanu PF babumba katsha izaphu kungani ibandla lakhona aliphumeleli lisiya phambili kungakubangelwa yini?
Ye ukungaphumeleli kwalo kumbe lokuphumelela kwalo kubangwa kubangelwa ukuthi laba bantu bayakhuthaza but abantu ababakhuthazayo abaningi bangikhona lokho bephakathi bangaphansi kwezicuku bayesaba ukuphumela egcekeni ngoba umbhuqazwe phela azange kutshengise ukuthi uyaphila ukuthi usuphelile. Nakhathesi nje sikhuluma so sikhuluma lesi sikhanga ngikhuluma lawe gani kulo baba lokuthiwa nguNali owe-MPRC esikhumbuleni ukuthi ngakhathesi abantu sebehlambulukile sebephumule ezixukwini. Akutshengisi lutho okunceda laba bantu, kutshengisa ukuthi laba bantu bebephakathi kokwesaba, ngeke baphumele egcekeni ngaphandle kuze kuvele sile ukuthi kuliqiniso ukuthi sokuxolelwana kumbe yini indlela abangaxolelwa ngayo kumbe abangabona ngabonakala ngayo ukuthi bangabantu.
Lo-ke ngumnumzana Ernest Mlandu Moyo owayesibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abamabhasi lamakhombi aya emaphandleni sebekhweze imbadalo ngesilinganiso phose esiphindwe kabili. Abanye abanini bamakhombi lamabhasi babikwa bejele iphephandaba leli ukuthi ukusilela kwamafutha edizili yikho okubangela ukuthi bathenge emkambo wensitha lapho amafutha adula khona labo bese bekhweza imbadalo. Iphephandaba le-Newsday lithi ibandla le-MDC lithi inkulumo okumele zenziwe ngezokuguqula imithetho enqabela ukhetho olukhululekileyo, hathi ukudinga izikhundla njengalokhu abathi kwenziwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu balaleli bethu. Ye, kumilayizelo lisithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318.
Ndiyavuka balaleli labahlakazi. Hayi, dina siyavuka. Hayi, ehlelweni lukahulumende olokwehlisa intengo yempuphu siyambonga. Simbonga kunjalo, kayenze kubonakala ukuthi nguye uhulumende okhulumileyo, kungakhanyi njengathi kukhulume usobhukwe reserve okuthi akulandelwa. Kayenze into ebonakalayo ngoba abantu abaningi ngabantu abasemakhaya abangasebenziyo, plus uyakwazi uhulumende ukuthi imali yakhe leyayipha abantu ayisebenzi. So abantu ukuthi bangathenga njani layo i-50 naleyo inkulu kakhulu. So singathi uzamile but akukhanyi ukuthi nguye okhulumayo, kungakhanya ngathi nje kukhuluma usobhu. Ngiyabonga uMagesi.
Salibona nibalandele Studio 7, enjani nonke? Hawu, ukuvinjwa kwamabandla la aphikisayo akusebenzi vele, ngoba loku abakwenza nje kucindezela, akukho right. Kucindezela ngoba bona nje ukuthi vele abavuzwani leqiniso. Kodwa-ke mina indlela engibona ngakhona ngale ndaba kaThabo Mbeki kuthiwa ukhona uzozama ukuthi ahlanganise abantu ngokomnotho welizwe, hayi kahlanganise bona bona la bona lokushamisa lakumnankagwa. Thina mayeza ngabakhithi nje zihlale zifake ucingo nje kube umngcele one time, kube doza doze abale abale abangapha bangapha sikukhathile thina.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela iStudio 7 lani lonke balaleli. Mina igama lami nguSithole kwaBulawayo. Indaba yokuphila kwethu eZimbabwe lokhu sibanzima suku ngensuku, kungani akusela government? Pho manje sesiswele lokuthi sizaphephela ngapi bantu bakaNkulunkulu, ngoba umnankagwa lochiwenga lohulumende wabo they've lost touch with the reality. Abasakwazi ukuthi benze, they've just become puppets of China. China yilizwe elifuna nje ukubenefita at the suffering of the masses of Zimbabwe. Njalo okwamanje i-opposition sokumele ithathe inyathela eliqinileyo engakaze ilithathe, ihambe e-United Nations iyefaka udaba lolu olwemisirulu ngeZimbabwe ngohulumende lo wamasotsha, ngoba isadiki le-AU akulalutho oluphumayo. is just a club of dictators. Bakhangelele bona ukuthi uhulumende ongawukhona kumbe yilipi ilizwe behambe nje just to show their faces and they become toothless bulldogs. Yikho okwamanje izinga eZimbabwe elokuhlupheka selifike ku highest level of suffering. Njalo nxa nsizwa umuntu onjengoguthu ekhuluma e-Studio 7 ethuka kanje, I am so disappointed ngoguthu. Ugutu used to be vibrant, as he says, but now he is a vibrant of insulting the opposition where he came from. Ugutu must be very careful nge language yakhe in this Zimbabwean politics. Engazathi nxa esengena umhlangano lomnankagwa azibone angani is very special over Zimbabweans who are suffering. I'm so disappointed ngoGutu. Abantu abanjalo boGutu they must never get a platform ku Studio 7. They are very insultive. Uyayangisa uGutu. Xa ephiwe imali yizano, he must just eat that money, close his door and shut up. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani. Nivuka ninjani bani pe Studio 7? Ninjani bani pe Studio 7? Siyaphila, siyaphila impela. Siyanamukela. Hey, yazi mina ngizibuhlungu kakhulu ngale nto eyenziwa ngabantu bakithi emathebeleleni. Abantu bakithi emathebeleleni, mangithula ngibheka. Yibo abenza ukuthi izano PF ingaphume embusweni. Ngoba one banejelasi abantu basemathebeleleni, hayi asiyekeni ijelasi, sizameni ukuvusizwa, asiyekeni ijelasi. Abantu basemathebeleleni banejelasi. Nangomunye wavula iqembu lakhe wathi yena ye Mthwakazi Republic, wathi kodwa Mthwakazi Republic wakhona loyo akusiqembu elingavusa ilizwe leliyana, liqembu lobandlululo. Ngubani umuntu ozobuya ezo investa koBulawayo lapho okunomuntu obandlulula abantu khona? Two, nangomunye usevula kwakhe lokho abakubiza bethi MDC Zimbabwe for ini? Yabona ukuthi manje ene futhi mangibheka iZANU-PF isebenzisa abantu bakithi emathebeleleni ukudestroy MDC. Ene manje mangaqhubeka kunje abantu bakithi besenza kanje, leli zwe leli angeke lize livuke, never. Iyabona leyo nto yiyo enziwa ngabantu bakithi emathebeleleni. Abantu basemathebeleni ikakhulu emakhaya bavotela iZANU-PF, ezilungile iZANU-PF ibaphukudle. And nalokho kudla ebapha khona akusingokwabo, kudonethwa yi-United Nations. Abantu basemathebeleleni, hhayi asizameni ukukhweza ama-socks. Kahle kahle kumele sibe yazi into esiyifunayo. Ngiyabonga.
Ye labo ke ngabalaleli bethu abasithumele amazwi yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa ke balaleli, lingathumezeli imilayezelo emide kakhulu edlula ama-2 minutes. Siyabonga. Ngamafitshane ke sikhangeleke ezalapha kwelemelika. Usomlomo edalela eParliamente ngapha kwelemelika elithiwa lona iThe House, unkosikazi Nancy Pelosi, elokhu esala ukuqhubeza amaphepha ukuthonisa umongameli Donald Trump edale leSenate esithi kukhona okumele kuqale kulungisiswe. UPelosi uthi kumbalwa okumele kulungisiswe engaqhubeli amaphepha la athiwa ngama-Articles of Impeachment idale leSenate elilamalunga amaningi awama-Republicans, okungabangela ukuthi khonale nxa kungahambanga kuhle bazavota ukuthi umongameli Trump engaqotshwa esihlalweni. Ngoba lapha ukuthiwa khona se-impeachwe khona ku-Senate ku-House bekugcwele amalunga edale awebandla lama-Democrats. Okwathesi-ke sekumele ukuthi lolu daba lusiwe ku-Senate lapho okulamalunga amaningi awama-Republicans abayibo abebandla likamongameli Trump. Nxa bengahambiswanga abanye ukuthiwa kumele baphe ubufakazi
ababesebenzela uhulumende kamongameli Donald Trump kuzaba nzima ukuthi bamsuse esihlalweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kwamanje ke sithathe ikhefu silalela u Cooksman ehamba labanye bakhe abagoqela ke uMadlela. Hamba loMadlela labanye abangani babo ithiwa yona uzangikhomba. Yebo, sigqibela ke uhlelo lwethulwa lamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebayisilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga leKhisimusi, kodwa iningi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bevela kumabandla ezombusazwe achiyeneyo bebecupha mgani munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emaloveni emaboleni esigabeni se-Lower Gweru.
izolo lapho iqembu le Dynamo selingcilane khona lelethe 1 sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami ngu Chris Gande